tisendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhla ka 5 kumbimbitho 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
kutshengisa sobala ukuthi i-government kamnangagwa siyehlulekile sibili ukuthi itshengise within these 100 days ukuthi khona iyakwanisa ukuthi incede ezizalwane zaseZimbabwe, especially abasezibhedlela abagulayo.
Ukukhalala umsebenzi kwabodokotela ezibhedlela zikahulumende okuqhubekayo sokubangele udubo olukhulu kuzigulane.
Ngibona nibangaleli lizadabuka phakathi ngoba unkosikazi Khuphe uphume esithi yena lanxa uChamisa uthiwa nguye osengumkhokheli webandla, yena ngokwazi kwakhe nguye ongumkhokheli.
Amacele abanga ubukhokheli be-MDCT ethesana umlando wokuqala udlakela oluqhamuke izolo kobulawayo. Incwadi kwezombusazwe zona zithi udlakela lwayizolo lolu lukhomba ukuthi selingadabuka phakathi yiloba nini leli bandla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukukhalala umsebenzi kwabodokotela ezibhedlela zikahulumende sokubangele ukuthi abantu abaningi behluleke ukwelatshwa ngoba izibhedlela lezi sezisamukela izigulane ezisesimeni esibi kuphela. Odokotela laba baqale ukukhalala umsebenzi ngeviki edluleyo besithi uhulumende kumele ebengezelele iholo. Yena uhulumende uthi akalayo imali njalo uthi odokotela laba kumele babuyele emsebenzini. Umqondisi wesibhedlela sempilo kobulawayo umnumzana Solwane Ngwenya uthi mubi kakhulu umumo kulesi sibhedlela. Sixoxele encwadi kwezempila kahle umnumzana Muzincube.
Esikubona kusenzakala ezibhedlela mnumzana Nkomo, kutshengisa sobala ukuthi i-government kamnangagwa siyehlulekile sibili ukuthi itshengise within these 100 days ukuthi khona iyakwanisa ukuthi incede ezizalwane zaseZimbabwe, especially people who are in need, abasezibhedlela abagulayo. Singakubona lapho kwavele kwaphambaniseka khona. Singakhangela imali eya-allocatewayo, ibhajethi eyaphiwa i-healthcare. Imali okwakumele ukuthi ngayaqunywa yimali yena le army, uyabo, ngoba i-army yagcina la ithole khonapho kuma 500 million ibhajethi. I-army yayithiwelani imali engako? Ngubani esiseke salwa laye khonapho eZimbabwe? Ama-neighbors ethu siyazwanana lawo wonke, uyabo, abantu izizalwane zethu ezigulayo ngasathatha i-good chunk of that money sayifaka ngaphi? Ku-healthcare. Khangela kathesi odokotela abasaholiswa, imitshina ayisebenzi, khonapho kulabantu abagulayo, abanye bavele emakhaya, umuntu afike engelatshwa, khonapho ehambe ekoroveli imali yebhasi ngoba vele le mali kayitholakali. So government kamnangagwa yatshengisa sibi ukuthi ifeyilile kakhulu abantu beZimbabwe these first 100 days ngama-promises nje sibili esesiweze emnandi nje khulunywa, but ukuthi asezeke nanku 100 days size yafika imali yenaleyi eyayi-allocatiwe isiphelile. Iproblem ekhona lapho Nkomo.
Ungathi ngumonakalo onganani ozabangelwa ikukhalala umsebenzi kwabodokotela lokho?
Ngumonakalo omkhulu kakhulu Nkomo, njalo ozayangisa kakhulu layo i-government kamnangagwa, because uyabona ukuthi ukunakekela izizalwane zaseZimbabwe yiyo i-priority okumele ukuthi i-government nga ifakile, especially labo abagulayo. Yibo kumele ukuthi sitshengise sibili ukuthi izizalwane zethu eziphathekile ziyelatshwa, sitshengise ukuthi silozwelo silothando, ngoba that's how we build a nation.
Umnumzana Mzobanzi Ncube yincwethi kwezempilakahle. Amacele abanga isikhundla sokukhokhela ibandla leMDCT ethesana umlando wokuphehla lokuqala udlakela oluqhamuke izolo kobulawayo. Abantu abaningi bathayiwe balimala kakubi ekulwisaneni lokhu. Udlakela lolu beluphakathi kwabasekeli bakamnumzana Nelson Chamisa labasekeli bakankosazana Thokozani Khuphe. Omunye wabalimeleyo ngomtshayeli wemota kamakhuphe umnumzana Witness Dube. Umakhuphe labanye bakhe bebeqhuba umhlangano emahofisini ebandla beze behlaselwe kwaqala ke ukuliwa. Sixoxele siphathamandla saleli bandla umnumzana Abednego Bebe ongomunye wabantu ekade besemhlanganweni lomakhuphe.
Abantu kade besemhlanganweni kwasokubuya labo asebebona ukuthi khona bona sebeqamba amanga batshela umhlaba wonke ukuthi uChamisa sebemkhethile. Abantu bathi hawu ukhethwe njani ke uChamisa, thina sinjani singaphathekanga. So bese siyachasisa ke nebantu ukuthi hayi akungenjalo ke kunje kunje. Sithe sisemhlanganweni phakathi seza sesijikijela ngamatshe abantu akade bephandle. Endizala abantu akade bephandle bejikijela labo sibone bonabo abantu beprovince abayibo abathi bona sebekhonfemile into eyenziwe yi-National Council beyiprovinsi yakobulawayo. Yibo kade beqhuba abantu abangamayouth akade bejika amatshe phandle besenzela ukuthi thina sichitheke emhlanganweni ekade siwenza. Yiliqiniso lakhona lelo, hhayi ukuthi bekulokulisana. Asiloqiniso lelo, akulwisananga. Kube labantu abalande abantu besemhlanganweni babajikijela ngamatshe bengaphandle kwemduli wehofisi, thina siphakathi sisenza umhlangano. Yiliqiniso likhona lelo.
Abalimeleyo laba ngobani, ngabeni kumbe ngabelinye icele?
Okwenzakalayo lapha yikuthi thina besiphakathi ehofisini kwaqalwa ukujika amatshe ngenxa yokuthi bekulabantu abaningi kakhulu phakathi ehofisini. So abantu emuva lapho kade sikhona eshedini bebengakwani, bebengeneli. Abanye bebemile eceleni komduli nxa ubuyazi ihofisi yakhe eceleni komduli ngapha, abanye bebeceleni komduli. So amatshe akade vela phandle atshayela abantu kade beseceleni komduli ngoba abevela phandle. Yibo ke asithi thina abanye abethu abalimileyo yibo labo abalimileyo ngoba atshayo ngamatshe avela eceleni komduli. Uthi ngingakutshela ke manje ukuthi laba kade bephandle balimele kumba balimalanga, angilaqiniso lakho, angilabufakazi lakho ngoba thina yithe kade sitshaywa siphakathi kwehofisi.
Sokuyikudabuka kwebandla yini lokhu baba Bebe?
Angeke ngithi mina sokuyikudabuka kwebandla. Lo oyabefuna kumbe lesifiso kumbe elo ukuqoqa kumbe elo elendlela zokuthi ufuna ukudabula ibandla nguye ongakukhuluma lokho. Thina esikwaziyo ukuthi ibandla elikhona khathesi esikhuluma ngalo ele-MDCT lilesisekelo sombuso. Isisekelo sombuso sithi sona upresidenti angasuka esikhundleni, angafa kumbe angasenelisi ukwenza umsebenzi wakhe, umsekeli wakhe owakhethwa eCongress nguye othatha indawo yakhe abambe lowo msebenzi phakathi komnyaka odwa ogcweleyo engawudlulisanga, alungise ukuthi kuhanjwe kulokho okuthiwa yi-extraordinary congress ukuthi iyekhetha ummeli onguye ozamela ibandla. Nxa sikhangela isisekelo sembuso we-MDC okwaziwa ngumuntu wonke okuyikho kade kukomplainwa ngabantu labo kade silabo, kwathi bona umsekeli abamaziyo owakhethwa yibo unkosazana Thokozani Khuphe yikho akade bekukhuluma bona kwabantu. So thina sizalandela abantu abakukhulumileyo ngoba yibo abanikazi bebandla, yibo abakhetha abakhokheli, hhayi labana abantu abalutshwani abakhetha abakhokheli ngobulutshwani babo besebenzisa into ezingekho emthethweni bese besiyatshela abantu ukuthi kungumthetho. Yikho sebesuka behamba besiyadinga amaprovinsi besithi sebe-endoswa. Angikaze mbone mina umuntu okhethwa yi-Congress ukuya endoswa. Umuntu oyendoswayo ngumuntu oyabe enze ubuqili, uyabe sefuna ukuthi ubuqili bakhe abuvale ngakho khona ukuthi athi sengi-endosiwe ngamaprovinsi.
Abantu abaningi bayabuza ukuthi selitshiyene ngaphi le ZANU-PF pho ngendaba abazodlakela.
Nga usuthi sesithiyene ngapi ngodlakela bezanPF, ayisilo qiniso lelo. Ngoba thina sithi iMDC engaladlakela esiyaziyo. Ilaba khokheli abakhethwa kuCongress, abagoqela uMuyi, uMnumzana uTswangirai, lomsekeli wakhe uNkosazana uThokozani Khuphe. Bona labo bobabili angibaboni bephatheke edlakene lesikhuluma ngakho. Abaphatheke edlakeleni esikhuluma ngalo, yilabo abazifaka ezikhundleni besephula umthetho. So angiboni ukuthi ungathi wena siyafanana lezani ngoba iMDC ile constitution yayo iyayikhokhelayo. Nxa ilandela iconstitution awusovulukela ulandle odlakela. Udlakelwa lwenziwa yilabo abangafuni ukulandela iconstitution.
Ngezinye indlela ngabantu bakaThamisa abalihlaseleyo lapha kalilakho ukuthandabuza.
Angilakho ukuthandabuza ngoba iprovince yona le ekhokhelwa nguGift Banda yiyo eyahamba yayahlala yathi iendosa uThami. Kusemhlanganweni lama district lama wards weza eqhuba abantu mina angibazi kodwa ngimbonileyo engimaziyo nguye lomlandu lo Felix Maka nomama ukuthiwa ngumasotha ngibabonile kuleyo bantu akade be sengikhipha imoto yamphansi ngilobufakazi ukuthi nxa kusenziwa yibo bona abantu abahamba bakuba indosu uChamisa kuthi ukuthi bathunywe nguye phela ikonsithi kona into leyo yayazi.
Umnumzana Abednego Bebe ngumqoqi wenhlelo zebandla leMDCT. Isikhulumeli salelibandla uNkosazana Thabita Khumalo yena okuhlangothi lukaMnumzana Nelson Chamisa uthi amalunga abo yiwo ahlaselwe ngabantu bakamakhuphe kuqala.
Okumangazayo ukuthi umama Makhuphe uvice president wethu njalo uyayazi imithetho akumele ayilandele ukuthi silungisise khonokho. Njalo uZulu uyakwazi ukuthi sithe siphuma kwi-National Council, uPresident uChamisa waphuma wathi hayi sisethumela abantu abezinkonzo nabantu abadala ukuthi bayefikisa ilizwi kumakhuphe ukuthi kukhulumisane umnotho. Esingasakuzwisisiyo ukuthi kanti uvelele usefunani ngoba nxa singabantu kumele sikhulumisane umnotho. Kuzamele silandele izithunywa lezi ezivuyileyo ngendlela ngenyaba ekhulume ngabo layo noPresident uChamisa bekhulume ngayo. So sokuthi mangazile ukuthi ikasebenzile and njalo uma sesicwayisisa futhi kukhanya zani kulamabhasi abuye evele eGoli ezokwenza wona lowo msindo. Ngalabo nalabo abantu abathi bachayiwe abantu bebandla lethu bathi kababazi abantu bangkhona kabakukulotraktas yethu. So ngelisizi ukuthi umama Khuphe sesike esigabeni sokuthi sesifuna ukwembula amakhapha kuZulu kodwa silezindlela okumele sizilandele ukuthi silungisise lokhu sikhulume ngokukhulumisana umnotho. So asisakwazi yena ukuthi yena asekufunayo ukuthi sahambana ethinoyi akula msindo oyenzakeleyo ungapha koBulawayo sokwenzakala umsindo. Asisakwazi nje ukuthi kanti yena yini indaba imisindo isenzakala lapha yena akhona lapha yabe ngikho khona imisindo kayenzakali. So imisindo leyi idingwa ngubani? Kanti yena waba nguye obutele lokhu ehlukuluza ukuthi kanti wonele okunganani.
Bathi abakamakhuphe kabafuna ukutshaya inja befihle umphini Makhumalo. Abantu ababangelelo ludlakela bathi ngabantu bakaChamisa.
Bhuti kuleli lizwe lamapholisa. Asibuyele emva futhi eBuyera uthi yena watshaya ngezigodo watshaya ngensimbi watshaya ngezitina wavalelwa endlini lapha efuna ukutshisela khona kuthi indlu leyo kayisatshanga ngokuthi izulu lalisina angithi. So okutsho ukuthi izulu lachitha lowo mlilo ngoba akusuze kube lentuthu nxa izulu lisina lichitha. Wehluleka ukuthi atshele amapholisa amphelekeza iphelekezelayo ukuthi aye esitejini ngale ayehlala nabanye. Wehluleka ukuripoti kubakhethi bafuna ukumbulala. Uthe zukuzuku sokudlulini esuke ezite xaxa watshiye indaba yakhe ukuthi utshaye ngezigodo lensimbi wathi ngathesi ukuthi khona kasakwanise ukukhuluma utshiswe i-vice box ngokuthi wahlala i-3 hours ehotshe intuthu. Intuthu yiphi? Yena athi kithi izulu limihle. Sesibuya lapha koBulawayo unelungelo lokuthi ahambe emapholisini ayevotisa abantu banganabathi athi bamtshayile. Kungani ngahambanga wayababophisa amapholisa ababopha phela laba bantu labo ngoba abantu abanye abaqanjayo amabizo kabahlali lakoBulawayo. Sekwenzithi asisakwazi thina yena vele ukuthi ivele yinjongo yakhe yini yokuthi adilize ibandla kumbe kukhona kudingayo afuna ukukwenza. Asisakwazi thina ukuthi nasakuzwisisi ukuthi kantena vele inkinga yathi ngathi uNkulunkulu onayo uyahamba ngokuthi amapholisa abuyile indlela engabophanga labo bantu.
Unkosazana Tabitha Khumalo isikhulumeli sebandla leMDCT. UMakhube labanye bakhe bachayiwe njalo emngcwabeni kaMnumzana Morgan Tsvangirai kumaviki amathathu edluleyo. Bake bachaywa njalo izikliwi zebandla labo nyakenye kobulawayo. Siqhume incwethu kwezombusazwe uDokotela Nkululeko Sipanda.
Ngibona lokhu kuzisubuhlungu kakhulu ukuthi abantu bakobulawayo bathatha into ebingajayelekanga kobulawayo ukuthi ezombusazwe zenziwa ngodlakela bekuphongukusetshenzwa njengendlela eyokuthula. Ngakho nxa kusuka kube nje kusuka kube buhlungu kakhulu ukuthi kathi isivela ngaphi indlela yokuthi abantu basebenza ngokulwisana.
Ibandla lona Dokotela Sipanda ubona lisenelisa ukuqhubeka libambene yini kumbe sokuyikudabuka phakathi kwalo?
Ngibonani ibandla leli lizadabuka phakathi ngoba unkosikazi Khuphe uphume esithi yena lanxa uChamisa uthiwa nguye osengumkhokheli webandla, yena ngokwazi kwakhe ngesimo sesekelo sombuso webandla lakhe nguye ongumkhokheli othatha ubukhokheli kusukela ukuthona kukaTsvangirai. Ngakho ekhonokho ngibona ukuthi kuzenza ukuthi abantu laba bale lokho beqhubeka lalisana ngendlela engajayelekanga. Ngibona ngani khonokho ukuthi kukhanye ngani ukuthathwa kombuso lokhu akwenziwanga ngendlela ethabise wonke umuntu, kwenza kube nzima kakhulu. Njalo ngicabanga ukuthi njengoba ukulwa lokhu wasuka eHarare kwangena eBuyera sokuze kwalandela kwaze fika kobulawayo, munani kuzala kulokhu kuliwa kakhulu phakathi kwamaqembu omabili ona.
Amapholisa ona Dokotela angaphi kuko konke lokhu? Sibonile eBuyera kusiba lodlakela akula muntu ngisho loyedwa owabotshwayo. Nanku kobulawayo sebetshayene njalo, ngokwazi kwethu akukabi lo muntu obotshiweyo. Angapha amapholisa?
Ngibona amapholisa athakazelela khonokho ukuthi abantu laba nxa bengabotshwanga bazabe beqhubeka betshayana belimazana njalo ngendlela eyenza ukuthi iMDC ilulazeke. Ngibona ngani khonokho amapholisa njobe kuqembu ekhanya ngani asebenzelana leZANU-PF abe esenzela ukuthi ukulwa phakathi kweMDC kuqhubeke ngoba ngabopha abantu kuyabe sekuzaba indaba yokuthi ukulwa lokho kuzaphela iMDC ibisisakha ilungiselela ukhetho. Ngibona amapholisa azayekela nje achiyane lakho lokhu okokulandela umthetho.
Udlakela lonke lolu ubona lubangela yini ukuthi abanye abantu ekade bengavotela ibandla leMDC ethi kukhetho oluzayo bachiyane lakho mhlawumbe becine besiya kwamanye amabandla?
Ngibone ngani kuzenza ukuthi abantu abathize akade besebenzelana ndawonye leMDC labanye akade bephitshe kakhulu ngezombusazwe bekuqembulele leMDC baqalisa ukuthi hayi lo mbuso omutsha kabawuthakazeleli, ngakho sebezasebenzela eceleni kumbe bangene kwamanye amabandla. Sikhuluma nje bakhona abaphathi ntambo abakade bekuyeMDC yena leyi engike ngakhuluma nabo emini besithi bona sebekhulumisana lamanye amabandla ukuthi mhlawumbe bangabona ukuthi bangakha njani amabandla amatsha. Khona ngibone ngani sokuthethe iMDC wayisusela ubusekeli obukhulu kakhulu obuqakathekileyo. Bona lokhu kungagcina kuba ngukuthi iMDC ingaphumeleli kukhetho olulandelayo eminyakeni onalo.
Ibandla leMDCT lalo selisenza njengeZANU-PF, ubona leli bandla lisiba lawo na umlomo wokugcona ibandla leZANU-PF ngendaba zodlakela? Alubana kuthe kwaba lodlakela kukhetho oluzayo?
Hayi, sekabasela lo sebezifake ebuzimeni obukhulu kakhulu ngoba lanxa iZANU-PF ingayenza udlakela ngesikhathi sokhetho olulandelayo kuzaba nzima ukuthi iMDC ithi yona iyehlule ukuphumelela ngendaba yodlakela olukuZANU-PF, ngoba iZANU-PF ingasuka nje ithi hayi lina bantu lilamangavele lijayele ukutshayana. Njalo sikhangele ukuthi iZANU-PF sikhuluma kunjenje ithola obusekeli obukhulu kakhulu obuvela kuzwe leBritain. Izwe leBritain belincedisa kakhulu ekukhankaseni ukuthi ukhetho lungabi lodlakela ngakho nxa lingasekho ilizwe leBritain selisebenzelana nawonye lezano PF ngibona nokuzaba nzima ukuthi abantu beMDC baphumise ilizwi njalo bazise umhlaba wonke jikelele ukuthi zano ingabe yenze udlakela ngoba layo isigcotshwa ngesimo esifanayo.
UDokotela Nkululeko Sifanda uhlaziya ezombusazwe. Abasekeli be-MDCT bona bathini ngokulwisana lokho kanye lokuthi uChamisa nguye osezithi usengumkhokheli webandla. UMavis Gama uyalandisa.
Abakhulume le-Studio 7 bagoqela uMnumzana James Khatso, unobhala jikelele wohlangothi lwabasakhulayo ebandleni le-Free Zim Congress, othi lanxa ekujabulela ukukhethwa kukaChamisa ukuthi ancintise ukukhetho lokudinga umongameli, basola indlela angene ngayo esikhundleni leso.
Siyakhangela thina njengebandla le-Free Zim Congress, silibandla esikhangelele kakhulu i-constitutionalism, izinto kumele zenze ngomthetho.
Uthi ungena kukaChamisa esikhundleni esichiywe nguTsvangirai kufana xathu lokwenzakala kubandla leZANU-PF okwasuswa khona uMnumzana Robert Mugabe ngenkani ngowaye ngumsekeli wakhe uMnumzana Emmerson Mnangagwa encedisana lebutho.
Into efana nayo singathi uTsvangirai nje silusizi ngokuthi usichiyile, siyamrecognize as one of good trade unionist and opposition. Noma nje besingavumelani la izinto eziningi kodwa bekungekho right ukuthi imuli isakhala uChamisa sebhizi sesidingo yobusayo akulanto eziningi seziyenzakele kodwa so kibo it's about power ukuthi bebuse abalandaba labantu abalandaba lomuntu.
Lokhu kusekelwe ngunkosazana Nosizi Ndlovu.
Angeke ngitsho engakhokhela ngeyakhe indlela, angeke ngibe ngimjaja, but ngisho ukuthi yena ubuntu bathi umuntu ngumuntu ngabantu. Nxa yena ebekwazi ukuthi imuli yomuntu ademhlonipha, umuntu ademfundisa, umuntu ademumento wakhe esakhalwa yenivele ehle usikhombisa enye indlela yakhe ukuthi hayi ngumuntu olambeli iphawu ukuthi uyehlulekele ukuthetha umuntu ademfundisa yonke indlela le yaseyihamba.
Akukhalelayo uMandlovu yikuba le nkokheli ezilobuntu njalo eziletha inguquko elizweni.
Khathi sisesize sidinga enye indlela nje engangilethela imali ukuthi into engangenza ukuthi ngilale ndlile, because sikhangelela ukuthi si-eradicate, sikhiphe i-poverty. Khathi sisifisa ukuthi thina kube yithi esikhethayo njengentsha esikufunayo.
Okhokhela inhlanganiso ebona ngezemithetho eye-This Constitution, uNkosazana Abigail Mupambi, uthi kumele inkokheli yamabandla ihloniphe isekelo sombuso wamabandla ukwenzela ukuthi ihlonitshwe nguZulu.
Mina ngokwami ngibona ngazathi laphana kusesele ndaba, ngoba kule ndaba e-constitution lapha, kule ndaba eyokuthi abantu bafunani, indaba le isuka nje iphosi ngathi ifuna ukuhambelana lekaba uMnangagwa.
Kulabanye njalo abathi uChamisa lokhu esalijaha elisakhulayo, ngakho bekumele kudingwe umuntu osekhulile ukuba angene kukhetho emele umanyano we-MDC Alliance. Kodwa uNkosazana Thabita Khumalo obambe isikhundla sesikhulumeli sebandla le-MDCT okwamanje uthi abathi uChamisa usakhula kumele bamfundise okumele akwenze.
Bona labo abatho njalo bafana nabantu abathi khona izanu izatshintsha ngokukhipha uMgabe ibe sesifaka uMnangagwa. Yisikhathi sabontanga sesifikile ukuthi thina sibadale sikhiye siyotitshi sibaxhasile sibetshayele ihlahla.
UChamisa ukhangelelwe ukuthi uzanqikilana lo mongameli Emmerson Mnangagwa kukhetho oluzayo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Sekubunjwe inhlanganiso entsha iDiaspora Care Forum ngenjongo yokusiza izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ezingaba zifisa ukubuyela ekhaya ukuyasungula amabhizimusi. UBenedict Nhlapo uxoxele siphathamandla salinhlanganiso uMnumzana Austin Moyo.
Umnumzana Austin Moyo uthi inhlanganiso yabo le Diaspora Care Forum ibunjwe ngemva kokunanzelela ukuthi inguquko esibe khona eZimbabwe kuhulumende isibonise intshukutshe enkulu kuzalwane zeZimbabwe esemazweni esesifuna kubuyela ekhaya. Uthi babone ukuthi ngenxa yesimo esibhekane labaningi emazweni kanye lokusilela kwemisebenzi eZimbabwe, baningi abazafisa kusungula inhlelo zamabhizimusi nxa befika ekhaya kodwa kube nzima ngenxa yokuswela imali.
Sihlele ukuthi sisize amaZimbabwe ukuthi uma bebuyela eZimbabwe kube nezinto abazofika bazenze eZimbabwe. Sina abantu esisebenzisana nabo abazokwazi ukuthi uma abantu beforma ama-cooperative bakwazi ukuthi baxhaswe bathole usizo oluthize.
Esinye isiphathamandla salenhlanganiso unkosikazi Venetia Cavender uthi abafuna kuba ngamalungu alenhlanganiso bazathola uxhaso phansi kwenkampani ye-Dicafo esekelwa ngamankampani atshiyeneyo agoqela e-CTI, i-Voucher, eye-Selbax Guard Risk Tailored Solutions, e-Prosperity Funeral Advisors and Le-Retail Funeral Administrators, lenhlanganiso ye-Zimbabwe Exodus Forum kanye le-UTS ebolekisa imali. Umnumzana Low Parsons omele amankampani kamasingcwabisane yena uthi phezu kwamathuba kwezamabhizimusi ihlanganiso ye-Diaspora Care Forum ilohlelo lukamasingcwabisane lapho abantu abazabhatala khona imali encane kakhulu ngenyanga kodwa nxa sekufiwe bethola imali enenge kwamagama.
We did not look at packages which is based on different coffins or different funeral packages.
Kulolu hlelo asizange sikhangele ukuthi umuntu ufuna liphi ibhokisi kube ziphi izinto eziphathelane lomngcwabo. Sikhangele ukuthi umuntu athole imali enenge ngemva kokubhadala imali engatholi lutho ngenyanga. Injongo yethu ukuthi uma sekufiwe abangamalunga kamasingcwabisane lo bathole imali ethe xaxa.
Lenhlanganiso inxusa zonke izalwane zeZimbabwe ezifuna ukuba ngamalunga kungakhathalekile ukuthi zilokhu zisemazweni kumbe seziphindele eZimbabwe. Amanye amalunga alinhlanganiso akuqela umnumzana Solomon Chikwero kanye lomnumzana Gabriel Shumba. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
What's that, sir? What's that, sir?
Le vuka njani mthokazi omuhle seziphelileke indaba za manje ekseni liphuma nje ilanga sivukeni siyasebenza abasebenzayo emakhaya emasimini ngiyazi kuyasetshenzwa asambeni siyasebenza ayindeni kuminda ayindeni tinohinga
kuyankathaza ngomdazo onyapantshaza njengonyoni ntshantshaza ngiza ngama-punchline semnyango nyangqonqoza festa music yagobhoza chase maravina ngazi nyobonga ngithini ngimuhoba rati nyongoloza Vela ngilesikhathi isicathulo sifuthele umnikazi ngiyakushaya ngengoma ngikududule ngamaleri kuqhakazela umnyaka wonke singamajananda sonke bashabulile abomkhulu labogogo ngicela ukuzumpululu kunini ngilindlile woza nhlanhla philise busile abangilahlile amantombazana mina ngihluphekile mhlaba ngangikwenzeni wangithathela umama ngisamthanda niki kuzoba grand sokulanda hluphekile bansula kuyabhetha liyangaphahle ngikhala ngabafowethu abahamba bachubadada kwa moshakala abanye basale sisweni
kwabarathi hlabelake kamnandi egqiba uhlelo lwethu lwezindaba zekuseni uthi yena woza nhlanhla singakehlukana isikhangele ebezihamba phambili ukukhalala umsebenzi kwabo dokotela esibhedlela zikahulumende okuqhubekayo sokubangele udubo olukhulu kuzigulane amacele abanga ubukhokheli beMDCT ethesana umlando wokuqala udlakela oluqhamuke izolo kobulawayo. Incwethi kwezombusazwe zona zithi udlakela lwayizolo lolu lukhomba ukuthi selingadabuka phakathi iloba nini leli bandla. Thokoza omudle kwanelo kwamanje. Asidibaneni ngendaba zakusihlwa ngo-7:30 ntambama. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo, elitshone kuhle.